Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utano nokawande obese phayindaba ngolimi lwesishona lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 13 mfufu 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje abezomkhathi bazisa ukuba kuza kuba lezulu lesiqotho elilolaka kusukela lamuhla kusiyafika ngolwesihlanu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo elamabhokobhoko emdlalweni we-rugby.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenyindaba zomizwe emidlalo.
Ukukhethwa kwomholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale leZANU-PF elePolitburo kudala inkulumo.
UValerio ukwenzi ukomanda weZipra and then ukomanda weArmy eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge aplayele ukungena esihlotsheni.
Ukuncitshwa intatheli izindaba ezizimeleyo ezibalisa ezestudio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla leZANU-PF kusolwa ngabaningi.
Kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele iZANU-PF libandla ibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuZANU-PF lokuthinta impilo kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abezomkhathi bazise ukuba kuza kuna izulu elilolaka elilesiqotho lombane kusukela lamuhla kuze kuyefika olwesithathu olwesihlanu. Lolugatsha luthi izigaba ezizatshaywa kakhulu lizulu leli lizibalisa koBulawayo, eMathebeleland South, Maswingo, leManicaland. Bathi ngaleso sikhathi abantu kumele balimuke umoya olakho ukuquphuna izihlahla lokuphakamisa uphahla lwezindlu. Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi abeZimbabwe kabehlukane lokuzisikela ehwahweni kudaba lokunqoba kweqembu labo emdlalweni we-rugby. Iqembu le-Springbok kumbe amabhokobhoko liphakamise inkezo ye-World Cup rugby ngomgqibelo ngemva kokunqoba iqembu le-New Zealand. Ukuthatha inkezo le ngokwesine ukwebandla lamabhokobhoko. Ukunqoba lokhu kubangele ukuthi abeZimbabwe abaningi bahalalise leli qembu, abanye begqoke umbala wehembe zaleli qembu. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye utshayele ihlombe leli qembu. Kodwa ezinye izizalwane zakwele South Africa ezibalisa umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Musi Maimane zithi abeZimbabwe abehlukane lokuhalalisa iqembu labo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Yebo bakandi, kuyinto eyisimanga njalo eyangisayo ukuthi ungatshela umuntu ukuthi angaze athabela ilokhu zenyindaba zomizwe emidlalo. Imidlalo le kukhona ibhora, kulabo cricket, kulabo rugby, kuhleziwe nje kahle kuphilwa okwabantu ongasikho kwelokhu ze esikubona kusenzakala kwezegara. Umuntu ukhululekile ukusekela noma yi-India noma yini. Kodwa ke lokhu ke sikuzwayo okweSouth Africa kutshengisa kakhulu ukuthi umuntu weZimbabwe usekhangelelwa phansi okunganani ngendaba yezombusazwe weZimbabwe. Umuntu weZimbabwe sesenziwa yinoma yini, noma yini njengasetshenziswa ukuthi ke engiswe ukungabi yilutho esokusenzakala. Kuyadanisa kakhulu lokho. Kodwa sazi ukuthi umuntu ukhululekile ukusekela yinoma yiliphi iqembu, ngaba ibhora, ngaba yini, abantu abanye basekela Kaizer Chiefs or Pirates siyasekela England ibhola khona pha so ke hayi kuyayangisa kakhulu lo singabantu abamnyama
kungaba kubangelwa yini ukuthi abe South Africa babe lombono onjalo
iye kubangelwa ikakhulu ngezombusazwe weZimbabwe esezenza kwafa lo mnotho weZimbabwe kwagcina kulabantu beZimbabwe abaningi kakhulu eSouth Africa so sokusiba ukuthi nje noma yithutshane linganani nje lincane elokuthi umuntu weZimbabwe ehliswe isithunzi sakhe sokusetshenziswa khona umuntu weZimbabwe akafuneki ukubonakala engathi ujabulile kumele ahlale edanile so nxa ujabula wena ngokwemidlalo sokumele bakutshele ukuthi hayi ungaze wajabula udlule abakhona indaba lingabile yenu i-team elizayijabulela ngendlela ezinjalo so kuyinto embi kakhulu leyo babugandi ngendlela engikubona ngayo umuntu omnyama usekhangeleka njengesichibi ikakhulu umuntu omnyama owayeseZimbabwe ngikubona kuyinto engalabuntu ngamanye amazwi
lona eleZimbabwe ubona kungani lingazinuki amakhwapha lalo lithuthukise imidlalo yalo ukuze lalo linqobe
iye eleZimbabwe likhathana kakhulu ekutheni lithuthuke baba uGandhi ngendaba ezezomnotho umnotho elizwe udilike kakhulu vele nje nxa ungacabanga ngokuthi kuze kube le team noma ngebhora ngotennis yini vele kakukho ngoba izinto zonke lezi zemidlalo zifuna ukuthi zakhiwe kusukela phansi lokho kuthiwa yigrassroots development ukuthi kusukele phansi kuthathwa abantwana abancane badlale kuze kuye kuye emathimini amakhulu kufuneka imali ilizwe kalilamali kwehluleka izinto nje ezinjenge basic njengamanzi ilizwe nxa kungalamanzi ongawanatha kungela kudla ongakudla so kuba nzima kakhulu kuyabe kuselekile ukuthi kulungise zombusazo ipolicy yeZimbabwe ilunge umnotho uvuke kodwa ke konke lokho mina nawe siyazi ukuthi ithemba lakho alikho loba nje ukuzama kuba yikuthela idada ngamanzi siyabonga
hayi lathi siyabonga ngomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ukukhethwa kwemholi webutho uGeneral Valerio Sibanda ukuthi abe lilunga ledale lezanu PF le Politburo kudale inkulumo ukukhethwa kukaSibanda kubangela ukuthi abanye bathi kuza kuba nzima ukuthi kungene elinye ibandla embusweni ngoba umkhokheli webutho engwebandla lezanu PF sixoxe lowalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba
ya uSibanda ukuphiwa kwakhe iposition leyo mbisikhundla ukuthi bekhona ku Politburo kuzanu PF epartini at political party level ye imbono iyehlukene iconstitution yona ngokwayo guys engilandelwe right from 1980 kubunjwa igugu round kusiyabizwa laba abantu laba kuthiwa ngama North Korea that was not followed into yokuqala okwesibili iconstitution elizwe is a document elabe kuvunyelwane khona ngalabo babe bevumelana kukho kanti ngalesi sikhathi lesi le second republic kumbe new dispensation balendlela zabo abangena ngazo labo ezehlukeneyo ngendlela angena ngazo uRobert Mugabe upresident wokuqala elizweni ngitsho sivela empini hayi wokuqala kubali somzorewa so khona laphana it depends ukuthi khona omunye uvele ukholo lwakhe lungapi maybe second republic le kumbe singathi i second dispensation le ingabe ilandela maybe Chinese Cuba whatsoever okungaphandle ngale okungasikho okuvele kungokwekhaya a homegrown culture and constitution so la lakho bawe kubone ngathi kuyinto efanele. Kuyafanana nje lebantwana bezikolo iGrade 7 iyacina la ingasabhala ama exams kathe sibabhalile kwathi khona bengayi ku holiday. So konke khona khala vele kakukho ku constitution. Iishwe khona kuphela ukuthi khona abantu babona kuphi okungathi kungcono kubo for a manageable purposes. So uValerio ke ugwenzi commander we Zipra and then commander we army eZimbabwe wavela wasuka yena ehanjiswa yipolitics akazenge applyele ukungena esisotsheni. So that document does not hold any water ngoba vele yena utrenwe engaphansi kwepolitics for a politically issue or settlement in the country.
Manje nga singakhangela ukubana kungene elinye iba endla elithatha intambo zombuso akusoze na kube loduvo
enyi part ezangena lapha ingaba khona kodwa ke for the time being kayikho leyo part okwakhathesi sikhangelela ngama-calibers angikhona ama-political parties but in general akusoze kumphambanise laphana uValerio ngobana abantu laba nxa bengena la yena lozangena uzakwanisa laye ukufika laphana efake yakhe imithetho kodwa ke nxa kuyikuthi khona yizaphu engangena it's under revolution leyana movement nama-liberators njengoba kathe sibalo councilor woyedwa ngale matoko akusoze kuba khathazi lokhu there is nothing that they will change. Ngoba labo babe benefita kukhona lokhu so that iziqondiso zokuthi ama aims and objectives of the armed struggle ayeni njani. Laba bantu babe be appointed befakwa laphana benzela ukuthi khona ama political parties lawo kumbe iparty enjenge ruling party leyi ingaphumi kuzinqumo lenhloso e liberation movement. So ama aims and objectives of the armed struggle nxa yena uValerio ekhona laphana esephulwa yena nguye abe wrong. Ngoba yabe sevumelana lokuthi abantu besuke endleleni elihlosweni yokuthi vele abantu babesayakudingani egangeni belelo lizwe. So nxa bekhona khona laphana njengalokho abakwenzileyo kurayithi lokuya lo ozangena la uzabhenefitha asoze kumkhathazi ngoba uzabetshela ukuthi khona lokhu lalokhu uyabe usuphumile endleleni ye-revolution. So uzabhenefitha loyo muntu kumbe leyo party. Okuqakathekile elizweni kayisizo zikhundla yukuthi abantu bethole inani labo abalifunayo izinto ezifunwa ngabantu khathesi bakhangeleleni abantu. Ngitshayela ihlombe ngumbono wakhe lo awenzileyo ukuthi khona uValerio kabe khona laphana phansi kwakhe kwenzela ukuthi bengaphumi esiporweni sesizwe.
Lo ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo leZibra obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukuncitsha intatheli izindaba ezizimeleyo ezivalisa leze Studio 7 imvumo yokungena emhlanganweni webandla lezano PF kusolwa ngabanengi. Lumhlangano wenzelwe edolobheni leGweru ngomgqibelo. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uAnastasia Ndlovu ongomunye wentatheli izindaba ezincitshwe imvumo eseGweru.
Intatheli izindaba ezalisiweyo zikhala ngokuthi bezilobele incwadi abezana uPF yokuthi zivunyelwe ukuyathapha izindaba kulomhlangano kusese lesikhathi zathenjiswa ukuyithola kodwa izolo zangayitholiswa imvumo. Intatheli izindaba uMandla Chuma uyasola okwenziwe ngabezana uPF.
Ngithokwalela kwentatheli izindaba ukuthi nizikhave conference yezana uPF kuyinto engalunganga njalo ebuyisela isizwe emuva lapho sikhangele ukuhanjiswa kwembiko. Uma sikhangele izana uPF libandla elibusayo okusho ukuthi konke okwenzakala kuzana uPF kulokuthinta impilo kazo.
Umnumzana Benny Moyo isakhamuza kobulawayo uvumelane lo Chuma.
Media ezingathilwa ukungena kulo mhlangano yasithusa yasimangalisa ngethi uhulumende lo mthetho owe access to information.
Isikhulumi samapholisa iZimbabwe Republic Police uInspector Paul Nyathi ekhuluma lentatheli izindaba kobulawayo emhlanganweni wokuhlaziya ubudlelwano bamapholisa lentatheli izindaba naye usole ukuvinjwa kokufakelwa imigoqo kwentatheli izindaba.
sihambe siyo enza interaction kumbe engagement lamabandla asanganisela Ministry of Information, Publicity and Broadcast Services, ahlanganisela ama political parties ukuthi nxa ama journalists besebenza kumele bananze i-media freedom of expression, kumele bananze i-safety and security nxa ama journalists besebenza.
Umqondisi wezokwethulwa kwemibiko kuzanu PF umnumzana Farai Marapira uchaze ukuba yena ebevumile akasakwazi ukuthi abezomvikela bavimbe njani ukusebenza kwe-VOA.
I've been so busy, I've not found out if the names were removed or there was a mistake in handling of the papers. As soon as I find out, I'll let you know. But I don't think it was removed, per se, because we are finding out that some papers were mishandled. I think with the pressure, people are misplacing things.
Umqondisi ohlangothi olwefazi umnumzana Kudakwashe Musanka laye uyakusola ukuvinjwa kwe-VOA ukuthapha izindaba ngalomhlangano.
Mangele, but ukumangala kwami akusoze kungithole ndawo ngoba angikabikwazi isizathu esiqakathekileyo sokubana why bevalele i-VOA yona isebenza kakuhle kangaka. So kuyamele ukuthi lami ngidingisise sibili sekwazi ukuthi isizathu sokubana i-Voice of America iyalelwe ngesani.
Obona ngamalungelo entatheli izindaba emisa Zimbabwe unkosazana Helen Sithole usola isenzo sezanu PF ekhuthaza ukuthi intatheli izindaba ziphathwe ngokulinganayo.
Thina njengabemisa asiphathekanga kuhle ngesenzakalo esehlele intatheli izindaba u-Anastasia Ndlovu loKhuzai Musengi. Sithanda ukucebisa iziphathamandla ukuba zikhuthaze njalo ziphathe ngokulinganayo intatheli izindaba, njalo kungabi lokubandlulula kuzo intatheli izindaba njengokutsho kwesisekelo selizwe i-Constitution yeZimbabwe.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo entatheli izindaba ezigoqela omisa imaz i-VMCZ lezinye lazo zikhiphe imibiko yokusola inyathelo elithethwe yiZANU-PF lokwenqabela ukusebenza kwentatheli izindaba ezizimeleyo kulumhlangano zisithi lokhu kwephula amalungelo azo akusahluko 61 no-62 sesisekelo sombuso. Ingcwethi zomsebenzi okwethulwa kwezindaba zithi ibandla elibusayo aliqalisi ukwenqabela intatheli izindaba ekuqhubeni umsebenzi ngoba ngeviki edluleyo licitshise ezinye zazo izithombe zikamsekeli kamongameli esiwa. Ngoncabakazi uhulumende walela imvumo intatheli izindaba ze-VOA ebezisuka eMelika ukuzothapha izindaba zokhetho. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi kulamalunga ebandla leZANU-PF alithumi lasithoba minembili 18 axotshwe ebandleni leZANU-PF ngoba ancintisa kukhetho lwedale lephalamende lamakhansili bezimele. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi idale lephalamende lakwele South Africa selethule umthetho ozakwenza kube licala ukuthi umzali engahambisi umntwana esikolo. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani tjonga nabasakazi baka Studio 7 siyalivingelela abasakazi bethu esibathandayo. Abasakazi baka Studio 7 mina ngizakukhuluma ngendaba lesifisile yokuthi uchaba ngosemisa abantu. Studio 7 abantu laba abakhulele kobulawayo abakhanjiswe kubo le emakhaya le. Ngabe ngabantu abakhudele kupolitiki abakhanjiswe kubo khona laba laphi siyadliwa khona yathola zero. Beqoqa abantu bakube esigabeni zabo khona le emakhaya ukuze sisiwini. Thina ngabe amathebele lesiziqoqo sivotela iopposition asilankinga lokho kodwa ukuthi sokuzalethwa amashoni kobulawayo hayi abahambe kuwe emakhaya ngalo ukuze bewine okwenza bedliwe khona la ngoba sebefuna ukuzogqaya kobulawayo ukuthi thina sizabusa ngapi bona nxa sesisokubula abantu bobokuze abahambe beqoqo gogo babo labangikhale babo khonale kubo ukuze siwine bona laba abafakwayo ngenkani kobulawayo yibabenzizanuphile iqhubeke ibuze abahambe bemobilize kibo khona ngale izinto ezizahamba kahle ngiyabonga Studio 7 sikhuzele laba abathili nalikheyo liyakhethwa lelo hlangothi elubhekayo abakhuzo laba bantu lapho bengatshela okokwenza linalenza umsebenzini futhi alibhekisa icele lilodi liyabhalansisa amacele wonke lizwe imbono yamacele wonke ukuthi uhamba njani bengazokhuluma nje abanye abantu labanye abantu nje abaphumba ukulandela ngumbe ngamashona la akhwele kobulawayo asikwazi asefuna ukuzobhidlisa lo Studio 7 hayi
inde njalo siphinde njalo Studio 7 hayi umuntu akayekele ukuphushela udoti kuye emarathi udoti nguwe wena oqeda ukukhuluma lapho uthi yabahambe kuye emarathi emarathi yona efuna udoti yona efuna usengezo chabang don't need to sengezo chabang nento enjengawe isasupportana namaqembu abanye abateke support amaqembu abanye abantu bangakubo yilento yangakini ebizwa zap ni emarathi yila ungaya khona uyo yandisa inani ngasijwayele wena mfana wena ngalingi impela usijwayele mfana kithi emarathi ilwela ilungelo lomuntu emathebeleleni olamathambo agqitshelwa egatha ibhalago ilegion mine yonke negwandi njani labantu abafakwa ilento yenu elokho lingabona ukuthi umngane wenu lo supportela into yani yenu le kutsho udliwe udliwe engadliwa ngasisenti kulinywe kuthiwe mwana mayi thina sithi mtaka mama sithi mwana mayi yazini lokho ke uthi thina namakhalanga namatonga nabanye abantu nje umhlobo ongasimhlobo wasempumalanga singabantu abafuna izwi labo sizikhulule hayi lokho sitshelwa yini lapho into okwenza nakusisengeza utshaba ngoba kuthengi isilala kufana nabomdenda
sanibonani basakazi nabalaleli bakaradio 7 heyi mina ngiyavuza nje angitholi impendulo ukuthi ngempela umnankagwa njengepresident ulawo ama-advisorkhe abamu-advisayo babemu-advisani ngoba ubukeka lubabulahleka njani manje uthatha omkhulu wamabutho umenza ukuthi angene ephathini kanye kutop ezanu TF wenzani khona la ababona ukuthi uphula isisekelo sombuso kuyisofuze sibuswe ngaso asilandele yena ebe nguye osilandele okokuqala ziningi izinto abangamu-advisor zona lapha ezidingwa ngabantwana baseZimbabwe esizidinga usuku ngosuku kodwa akukho okwenzakalayo kodwa ungabona sokunje kukhona ukunuka santungwana kuyiphathi yabo angithi vele bajayele ukureachana bareach umgalo besebenzisa yena omkhulu wamasotsha kukhona okunuka santungwana khona phaa kuzavela noma yinini kuzavela kuzani aninambona ukuthi umnankagwa ngempela ngempela uzayiqeda ipashi yezi yakhe naleso esikhundleni sakhe sonsiya hayi uzobe eyindoda impela angaze yabe senza ngani ngoba izinto ziqhubeka zisiba bedi to wesi ukudlula ngesikhathi sikamgabe sokuwesi manje
Studio 7 yalibingelela sibonga umsebenzi omkhulu kangabe lisenzela wona ngibe sengena kulindawo siyazwa sibili okukhulunywa khona lapho bephilisana bephoselana inyaka ephila bebe sebekhohlwa ukuthi abavoti yithi singabavoti sinjalo yithi esikwazi ukuthi savota njani so sicela ukungakhonfyuzwa entweni yethu esiyenzileyo ngothando lwethu sicela ukukhontinya ngothando lwethu lapho esikhethe khona sicela ukungaphambuka asivunyele njengako bonke abavunyelwayo cause esikunanzelelayo ukuthi TCC libalela registrar eliyaziwayo emthethweni so siyacela ukuthi lathi sisebenze njengabavunyelwa elizweni singabe sengathi singabantu abangene okungekho emthethweni so kufakwa this and that ukuthi kukhitshwa ama-councillors ethu lama-MPs ethu thina abanye akusiphatha and kakusoze kwafakwa siphatha noma yinini asizondi muntu asizondi bandla sizonda izenzo kuphela yikho esingani kasihambela nda siyabonga
Studio 7 livuka njani basakazi labalaleli lonke jikelele umhlaba wonke cela ukuncediswa thina njengabasakhulayo ebubi district kuward 9 emathebheleleni North ngikhandeke into okulensuku ngayiyenza iprogram le siyenza isafa ngesepa bathi sisebenzisa ingiga lomgigo lesefa siyenza isafa so into leyi sengiyenze labanye bayibona sayibona ukuthi into esebenzayo so sesidinga ukuthi sithole ulwazi olokuthi mase sikwenzile lokho kumuntu kwabanje ngendlela bengiyenza ngakhona singafaka mithi bani ngoba siyayilungisa sivili ngezitokwane zona lezi eliqeda kugeza ngazo sicela uxhaso ukuze sikwanise ukuqhubekela phambili abangafisa ukusithinta bengasithinta enombolweni ezithi 0781 2 3 4 1 4 2 7
sibonge indaba elisethulela zona ezijulile ezimnani ngibuye ngisole kakhulu into eyenziwa nguThabanga kanti uThabanga wayengavula iphathi yakhe esindebeleni emadebeleni north ayekele kathamisa le abantu besihloneni ngoba uletrabhalizi ngeyakhe ingqondo ngeyokuthi uma engawina ma engangena mpela kuparlamentali engene awine abe yipresident ule ngqondo yokuthi amashoni awakhiphayo emashonini amandebelo ayelet ngakavule yakhe iphathi yekele uthamisa wadilize i-MDC khathesi sebuye thunywa futhi sefuna ukuzodilize i-CCC uwaziwa thina simazi asimazi loo Thabanga ngaphuma eceleni lo bhethule wakhe lo belevuse yabe yabiphathi le besiyekele thina abantu besihloneni kulaye sibona khona ukuthi silokuphila sile mpilo laphakathi kunini sidubeka siya sikula umhlaba thithwa yi-ZANU-PF abuya thengwa yi-ZANU-PF futhi ezodilize i-CCC hhayi kasiyekele mani uyasidaka mani
ivukanjani Studio 7 njani hayi ubaba uThabanga into ayenzayo atshengisa ukuthi uyabona udolo seZimbabwe la utshengisa ungani ufuna ukuzidlenzela okwakhe kwesikhwameni sakhe hayi atshengisa ude umuntu omdala atshengisa udwesilukamileyo lapha wonke umuntu uyalubona esibhedlela ulalutho ulanti kuyabhalelwa kuphela ubhalelwa kuphela ngepheni kodwa le mali ezinkalakasuke lapho siyadinga amaphilisi efemas
Studio 7 kunjani basakazi mina engikhulumayo ngijabulani ngisuka koBulawayo ngithi lami ngeke ngifake ubona ukuthi why singake simlalele lo ubaba uThabanga ngoba into zonke azikhulumayo ngani ziyezwakala beku-right ukuthi iZimbabwe irule ngemhlobo yayo njengobana yona injalo nje amaNdebele lawo akazikhethela ababa abantu amanye lawo amanye ezinye endimi lazo zikhona ukuthi zizikhethele ezizazo lazo izizwe zazo ngibona ngathi beku-right u-right ubaba lo asimsapho teni ku-CCC asimsapoteni i-CCC CCC libandla labantu singakhethani ngokuthi labana bayini amaNdebele lawo makazirule imihlobo le mihlobo yayo izirule njengalokho okwenziwa lapha e-South Africa ngoba njengobana nje ngikhuluma ngenjalo nje lapha e-South Africa ekhaya seZimbabwe ikakhulu ngisemfini siyafuna lathi kubuyele ngasemakhaya siyabona
kunjani basakazi we-Studio 7 athi thina siphilile mina funa ukukhuluma ngosengezi lophugeni laba bantu angazi ukuthi ngabantu abasuka kulethi Zimbabwe bona bahlezi kuhle bebathenga kahle abantu abayelatshwa kahle abafunda kahle ukuthi ngabantu abahlala ngapha kweZimbabwe wena phugeni losenziweni sibhekelana entweni nale sizwisa ubuhlungu iZimbabwe and namhlanje iZimbabwe iyarizonda ngale yathi iZimbabwe iyarizonda yakwathi sisebenza konke okwenzileyo xa ulindebele ithi yakwathi inkawu yazalo ihlala esihlahleni kodwa ilanga eliyi-one iyalikhudugaja ezasebenza uzazikhuthi ugatsha lapho-ke lekele khonokho likwenzayo hloniphana abantu bezimbabwe hloniphana amavotayo hloniphana abantu abakhethwa ngabantu
lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318 okwezemelika ngamafitshane kubikwa sokuphithizela ngemkhumbi yempi elwandle lwe-Mediterranean kulandela ukuqhamuka kwempi yakwele Israel lebutho le-Hamas ekuqaleni kwenyanga elemelika laqala ngokuthumela umkhumbi omkhulu othiwa USS Gerald Ford othwala indizamtshina zempi ezingamachumi ayisithupha lamabutho azinkulungwane ezifika phose i-19,000 Umholi webutho uGeneral Lloyd Austin uthi amabutho eMelika awasoze angenele kumpi ye-Israel kodwa aselwandle ukukhuza amabutho amanye amazwe ukuthi angalokothi angene kumpi ye-Israel leHamas. Siluqhubeke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lifuna ukuzwa indaba zethu ebulenjini lingaya ku www.voaindebele.com. Zikhona izinye ntambama ngo 7:30.